Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande, obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-10 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda ulobela incwadi amalunga ebandla le-CCC yalitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnumzana Sengezo Chabangu ukuthi umsebenzi usuphelile.
But kuyasitshengisela ukuthi kule plani enkulu ekhona lapha engabe kuyiplani yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje ngeke samala kungavuka phambi kwena kwakusasa umnumzana umnankagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhla ukhangelelwe ukulalela ukwahlulela udaba lokuxotshwa edale lePhalamende okwenziwe amalunga ebandla le-CCC.
Manje manje beqala labo ukufana lezanu ke yikuba uThaba ngwasephakama wasethi hayi ake ngilungise ngithi ngibisele back.
Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebelele Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali.
Liyakhiwa idamu dadewethu, liyakhiwa bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi, but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uselobele incwadi amalunga ebandla le-CCC alitshumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnumzana Sengezo Chabangu ukuthi umsebenzi usuphelile. Umdenda ulobele ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC esithi sokuvuleke izikhundla ezigabeni zamalunga la ngoba awaseyiwo malunga ebandla le-CCC kusukela ngeviki edluleyo mhla ziku-4. Sixoxe legqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kanje angikabi lesiqiniseka ukuthi lincwadi ingabe iliqiniso kumbe yasoqiniso, kodwa nje ukucabanga kwami ukuthi incwadi leyo ingabe iliqiniso njalo kuyincwadi eyenzwe ngusomlomo ngemva kokubana esezwe ihungahunga ukuthi sesi-approach-e idale le-High Court koBulawayo sidinga ukuthi khona kumiswe lokho kade vele sikukhangelele ukuthi kusasa angakwenza ngoba sijwayele ukuthi isikhathi esiningi nxa kwenza kaqali ukubhalela izekhi uyaqala announcer eParliament, kodwa ke lokho kumenza ukuthi ekutshintshe ukuthi ukwazile ukuthi thina sesinamaphepha abavele edale ayamisa kusasa ukuthi engasaqhubekeli phambili. Njalo uyakhumbula ukuthi khona ikubhalwa kwencwadi leyo ukuthi ifakwe idate lekamhla ka-4 kodwa yena yona izo ehanjiswa namhlanje ezekhi mhla ka-9. Kuyatshengisa ukuthi okwakuqala incwadi leyo ifakwe lelo date isenzela ukuthi kube angane ezincwadi ezivele kupresident uChamisa kazibonakalanga ngale kumbe senzwe nje ezifike ibuyona vele sibhalwe kudala. But kuyasitshengisela ukuthi kule plani enkulu ekhona lapha engabe kuyiplani yokuthi noma nxa kuyukuthi sekwenze kwabanje asingeke samala kungavuka phambi kwena kwakusasa umnumzana umnankagwa esesithi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma-constituents abhaliweyo. Iproblem eyakuba khona yileyi enginanzelelayo. Okwakuqala kunga-announcewa ukuthi sokusiya kuba le-election sokusitsho ukuthi phela thina ibandla le-CCC asisanelisi ukuthi khona siye kuma siphakathina kwalo. kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona lona leli bandla selithethwe ekithi abanikazi selilibandla likaChabango. Now kungaba njalo kuyabanzima ukuthi khona abantu bethi kakubuyelwe kukhetho because ukhetho kuleli lizwe kalusancedi ngoba uyahamba ekhethweni ukhetho lwakhona lusuke lungaqutshwa kuhle noma lingaqutshwanga kuhle liwine noma liwinile liwine kangakanani liyathathelwa futhi ama-MPs napho kususwa nje kumuntu ozidaleleyo estridini. So ke yibo ubunzima engibubonayo ukuthi khona ambona ukuthi this time around kuyahamba ngendlela uhambe ngayo ngeminyaka le eminye esanda kudlula.
Kahle kahle yena uChabango vele usebenza lobani?
Akakho yedwa uChabango. Okwakuqala siyakwazi ukuthi usebenza lezano. Okwesibili siyakwazi ukuthi usebenza labanye akade sevele sisebenza labo isikhathi eside. Kodwa abacatshe ngemva kwakhe uChabango. Kodwa okuningi siyabe sikwazi ukuthi njengelinye ilanga bahamba bayahlangana lobani kuzano bekhulumisana becela ukuthi khona bencediswe ukuthi ibandla leli belihluthunele umnumzana uChamisa. So siyakwazi ukuthi akakho yedwa azavela amabizo akhona ngokuya kwesikhathi kodwa ke le iproject yezano esobala ungakhangela ngazo zonke indlela ichoice yabantu abathethwe yabona ukuthi hayi abantu abakhitshiwe kukhona vele kade kuthayinyelwe kukhona okuyikho ofuza ukuthi kwenziwe abafuna ukuthi abezano bekwenze uChabango nje sesiba yilufudo nje lokusebenzisa kodwa yena uyabhadalwa ngemali yepolitical finances ekho ukuthi imali zonke kade ufuza ukuthi ziye ku-CCC ama-MPs amanenga ngakho esiwangenisileyo seziya kuye esikhwameni sikaChabango ngoba nguye oseyi-CCC kathesi nxa kuyukuthi okwenziwe ngumdenda is anything to go by.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda igqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khalipani Phukeni.
Ngiyabonga umsakazi ngikubingelele ngibingelele abalaleli emakhaya ngibingelele lo lobhala jikelele lo sabambilo kwesikhathane kungakayiwa kunkofa ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo ubetshilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khona okay ukuthembisa abantu sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthiwe lati ngeyethu umzwilo bakuchamisa emuve ekhuluma kaningi esithi hayi laba sezano labo bayabizwa bonke nje abantu beZimbabwe lathi singena khona apho phela andathi singamaZimbabweans kwathiwa bonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le. So besikhangelele ukuthi inhlanganiso zolethu utshintsho idemokhrasi nakho konke manje ma sebeqala labo kufana lezanu-ke yikuba uChabango wasephakama wasethi hhayi ake ngilungise ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi yikho lapho esiya khona indlela ezosebenza ngakhona. So laba abangakatholi incwadi emsakazi hhayi bazoyithola ngicabange ku-DHL bangalenzi iphutha-ke bazamuke ephalamende ngoba barikholwe ngo-section 129-1K hayi bavumeli vele ukuthi bangene nje ephalamende bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors bafaka ama-ID behlala phezulu le kodwa ukungena phakathi hhayi abasengabahlonitshwa nje abasabasakwazi ukungena iziye phela indaba yakhona enkantolo.
Siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba manje lena lithini ngalokho?
Benze kahle kakhulu ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi kungabi khona othi yena yeyizanu lekuzanu lokhana khumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezanu njengoba uChabango kanti ngoba uChabango yena lo abantu abamazi asebekhuluma kake ngaye bethu bedakiwe eShabhini kwathini kwathini yo uba uChabango bekucluster team ePinga South elidwa ngu-Honorable Gabuza yena lo abamphikayo abantu abamazi bamfaka kucluster bamhambisa le ukuthi ayosebenza uranile kuma-primary for ilobhengula Magwegwe waphuma number one futhi in terms of ukukhethwa ngabantu ngiwo ayiphume ngu-number one basebe-robha bamrobha kodwa-ke hhayi asisekho lapho namuhla. Into ekhona ukuthi inkantolo izofika laphana ibisifuna-ke i-constitution uba uChabango ulayo laba abanye abala kodwa-ke angiyishiye leyo ngingaze ngathi pre-empt the court antiyabona inkantolo izobheka konke lokho kodwa mina ma wanga mbuza mbona ngathi bakuchabanga umi ku footing e right kakhulu e solid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njoba kuthiwe into yabantu le abantu kube yibo abakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le into phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye kuthi abazoncedisa bazoncedisa bezoncedisa qo sobe ngama councillors abakwazi nokukhuluma nje igama eli 1 lesinto abakwazi nje ukukhuluma so ke hayi mina ngiyambonga babuchabangu uliqhawe elifuna ukubisela le nhlanganiso ethe inhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi ayizikhetheleni lini ethatha abantu bakubo ifike ithambani lapha nemathebeni ifike lingene kube yini eliphethe
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu olilunga lebandla lesi-CC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebhelele Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezithwala amanzi phakathi kwedamu leGwayi Shangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMathebeleland ukulethela izigaba zonke zeMathebeleland amanzi njalo lulokhe lungaphutshi lanxa lwasungulwa eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende weMathebeleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMathebeleland North.
Yes, yes, yaqalisa I district agricultural show then ngo 2018 graduate laba I provincial agricultural show kanti so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district wonke ama district awe Mathu North asisi provincial agricultural show yona le esewange siyenza I agricultural show iminyaka yonke ewange ngi provincial agricultural show but lo nyaka sibone improvement sibone kubuya amanye ama companies amacha like Dingson Corey lama companies amacha wa China asasebenzele wange lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawa amacha and lamanye ama farmers amacha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kujuthi iyakhula i agricultural show yethu yeMathebeleland North ewanki.
Abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe irrigation.
Uhulumende kathesi ugebha izibhorani efaka ama piped water scheme kuwo wonke ama villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku 35,000 villages eziselizweni esikhangela ukuthi lezi emathi north lazo zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwazi ukuthelezela into zabo zisuke kuma irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lweMathebeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu i-target yethu asisayibambanga ukuthi lo nyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovember izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi la sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lo nyaka so sibonthi singavala amagethi kuzaba disturb labana abakhayo so but hayi damu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenzwa. I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasure liyabe release njani ama funds kuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Lo ke ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende omela isigaba seMathebeleland North obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Abachayeli labo windi asebebotshiwe phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle sebefika phose inkulungwane ezilikhulu 82,700 elizweni lonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilo daba lokuthi igqwetha leHarare umnumzana Frederick Nyamande usihambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba emethesa icala lokuthi esithi kumele abanjwe ngamandla ukudiliza isikhwama esithiwa yiMutapa Fund athi ngesokuhuquluza inotho yelizwe. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ma Studio 7 siyazwa indaba le kachaba ngule sisi from kuvotwa kusakhampena iloku yenza ilokhuzeni ivigoroni uchaba kusavote yenza ivigoroni lakathesi sokungathi sokuvotisa kufakwe ama-MPs kithi le senza ivigoroni futhi. So indaba evigoroni le kachaba ngule siyacela kungathi yama kancane ngoba makuthi kulabantu abangasho ma-MPs abangafunekiwe laphana abangasho bakubulawayo emathebeleleni abantu bayabaza kati waye kusiba ngudonga baziwe ngoba laba bantu noma silalela nje ukhona omunye bengathi uyasolwa but umuntu waphela siyakhulumisa indebele musi uyabona uyazi ukhulele kwampani ufunde khona pha so nesibongo sakhe nisesindebele futhi umuntu lwana ngoba uthi yena kibo kuseswazini so amboni ukuthi kulo problem ngomuntu lo abanye bonke ngabasekhaya bonke labana abantu so iparty vele mele angukuthi ibe nyamandebele kuphela ngoba lapha izimbabwe asoya amandebele into kumele libe yazi akula umuntu ozondizana but indlela yakhona nje siphathwa ngayo US ukuthi singajabula asukuthi sizondelizana ukuthi ngamashona hayi indlela yakhona nje siphathwa ngayo engasihambi kahle
and then thando kumakhuphi yenza into enhle kakhulu ngamavoti la kanti ezawela kumanzoro ayabuyela ngapha ku-CCC ekabuyela ayikhonti khona ngale kumanzoro kuyenze kuhle kakhulu
njani studiyani lonke basakazi labalaleli siyazilalela izindawo kateni uchabangu ijelasi yakhe ngeyani nxa ichithi bani lobengwe-3C ijelasi yakhe ngeyani umuntu omdala ngumntwana uyacabanga udliwe yini azafisela abanye umoya omubi kanje phela laye kafuni ukwakha ilizwe ngani ngwezalo okokucina kati mina into engicela kuchamisa ubaba uchamisa hhayi ubaba chamisa hayi ungavusi lawe ilizwe sivusele ilizwe loba bekutsotsile sivuseleni ilizwe baba akuzonda nokuthi waqilibezela kwazi abantu lati sinje loba singazange siyevote siyakwazi ukuthi bakuqilibeze izalo liyana yaqilibezela kudala kodwa besicela ukuthi usizwele uvusi ilizwe wena ngongavusi ilizwe hayi mna ngingagaza ilizwe siyacela mna yima umbone engiwucelayo kuwe angazi ukuthi yami ngafaka ngihamba izifike kuwe ucela lokhu siyahlupheka bakithi siyahlupheka babajamisa sizwele njengabantu abakho uNkulunkulu uzokukhulula ekunzimeni lapho kuyabe kunzima khona ungasikhulula uNkulunkulu uzokuzwela uzobona lawe bengaze bazame ngelinye ilanga uzothola uphambili.
Hawu sanibonani sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngoJay Moyo ngajabula li audio uma engafunda siyezwa ekakhulu ukuthi uJob Skhali akezwa kahle okuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZanu PF abakwenzayo umuntu ahlala iminyaka yonke lo alokhu angathonisiswa labo ziyambiyambi laba batshontshe izimali abambonele cala but icala langikhona lingacaca ube bake bebele nhloni mani bamkhiphi yikho kudala ukuthi kugcine into ezinje kuvuswa ini ikuthi nje uChamisa ngumuntu othuleyo ube ngomunye umuntu bekumele ukuthi la angahlali phansi ngento kanjalo.
Balaleli labasakazi bonke njikele ake mbonge ngokuvuswa inkosi. Ngicela ukuthi ke silungisele indaba kaChabango lo. UChabango lo nqa ekhuluma ebantwini uthi usola ukuganga kumbe ubuchapho benziwa nguChamisa. Ezama la uzobulungiswa ngokuganga futhi ngoba la esezenzela yedwa ukuthi usolani kasikwazi vela sila asila ngitsho lokukwazi. Ube fandaze ebantwini akhulume lathi abantu esithe sivotayo abavoti abasapoti abalandeli we-TCC. Asitshele kuqala sibe sesimnikeza ukuthi kayenze so. Layo gangile kasihloniphe futhi kasihloniphe futhi engayenza ubulema phambi kwethu asifuni. Nxa kuyukuthi uChamisa ube wrong ube fanele qala sinike uburongo bakho ukuthi khayelani izitoko zami ngalokhu lalokhu 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 sibe kwazi bese simtshethe hayi ucorrect Chabango wena yenza so 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 to avoid lokho hayi ukuthi ethathe isinqumo yedwa engani ibandlalo esengumfazi wakho wamlobola ngakibo wamthatha azomfaka ukuthi sesenza intando yakhe asimfuni uyasenyanyisa laye ebozibontu enyanyeka vilela nxa ekhuluma so yikho kwenza kwamanye amazwe linanzeli izokuthi umuntu ucathamelwe ngabantu bambulala bambulaliswa yikhona ukuthanda ukuzenzisa too much liyazenzisa ninabalandeli bama-trip bekuzini baba-opposition ndifuna uzenzeka ntwanani ngomlimi asiwomlimi abantwana sebedubeke kakhulu sila abantwana abaningi abaphandle ngikhuluma sokela abantwana abangu-5 abasegangeni abahlezi egangeni khona bebalekiswa yisimo selizwe isithethwe likhorekthi ilizwe lililungisa lokho eliwona ngamandla ezingathi yabukwa hhayi kawubukwa Chabango kawubukwa wosebantwini uqaluqala usitshele ukuthi injongo kuyini qala usitsheli into yesola kuChamisa ungasitshela siyizwisise sesikuthuma uthambe yokwenza ukuthi ngiyabonga
ngiyabingelela ekuseni ku-Studio 7 labalaleli okhuluma ngu-Alec Nyathikhez ngifuna ukukhuluma indaba kaChabango lo ozithi ungu-Secretary General we-TCC noma ngaze kube ngu-Secretary General we-TCC ngokutsho kwakhe anti uma ezabhala incwadi u-Secretary umsebenzayo ukubhala lokho kuyavunyelwana elibandla ibandla akhuluma nalo yiliphi abantu akhulume nabo ngobani uze kubhalelwe incwadi ZF yakhona ngale anti othi umele nje kuphela bukaChabango nezanu phefu nefazi imali abamphe yona njalo ungabheka ukhetha abantu abafuna indawo ezifuna izanu phefu kakhulu like e-Country Park bazabe ukufithela umthuli Ncube sefuna ukumfaka nge-back door ungasoze kwenzakale okwesibili sizabona ukuthi umdenda nebandla lakhe elingcolileyo bazayiphatha njani le ndaba uma isefika ephalamende labo uzabonakala ukuthi izanu phefu ilesandla umba ilasandla njengalokhu yakwenza kuma-double candidates yabonakala ukuthi ilesandla namakhothi akhona ngoba bayala ukuthi kukhitshwe labo bantu abafakwe ifazi okwesibili zabona namakhothi uthi ezenze njani ma uthi indaba lizaqhubeka i-ZFK court bazayiphatha njani lapho zabonakala ukuthi yisandla sezanu phefu sebezama ukudinga 2/3 majority nalwade ekhuluma izolo ntambama ethi 2/3 majority izanu phefu ulamanga akula zanu phefu le 2/3 majority lamanga so angeke izenzele umathanda eparliament but yikho sebefuna ukuthi baphungule ama-members e-TCC uze bakwazi ukuba ne-2/3 majority bayenze ubugwelegwele babajwale ukubenza so akuphele Chabango bisele imali zabantu mdenda uba yi-speaker of parliament aso speaker of ZANU PF you are speaker of the parliament of Zimbabwe so iyekela ubugwelegwele uphathe udaba ngendlela efaneleyo yikho sikukhuthaza khona kuze kube nokuthula elizweni ngoba liyena abantu bezanu nelenza kungabi nokuthula ngokufohlela lapho ngamelanga lifohlele khona lokutshontsha lokho okungamelanga lokho ongasokwenu so gcina nini ukwenza into lezo silikhangele nje njalo akusuke kuye ndawo nombuso wenu ubaliwe ngiyabonga
hayibo hayibo abantu besisi bangayenza njalo kuthi umuntu angafaki umbono wakhe kuthi bona abamuyazi ukuthi umuntu lo uvela ngaphi asizobandlalela last time bafakile ama-candidate bayala ngceke ke especially u-Osterlos uthi yena abantu labo asiyazi ukuthi bavela ngaphi phi ama-nomination forms bathatha ngaphi ngubani wasayina ama-nomination papers lawo kokadesi usekretari wabo wabhale incwadi vamuyazi ngisekretari wepati uyaziyo labantu abane but so buphuma elozi egcekeni wothi wona ha ulobu zen isekretari low asiyazi ukuthi umuntu obandlalephi akulunganga lokho akulunganga ngama-dictator la
27 njani yalbokhwesa ndira kunjani lapho ayaya nasiyaphila kubi kubi kulelalizwe lakithi kumthokazi kubi kakhulu hhayi ngosatama shona zenzela mna ngakho mase kuthi abantu bane-apartheid abe abanayo abantu i-apartheid abantu bakithi balunge kabi banenhlonipho abantu bakithi basukaze bekhathele nje simo lesi senzakalayo ukuthi amashona kumele besuthe thina sihlambe and bethathe izinto ngapha hhayi naya ndingomntu womnkulunkulu khona uzasiphendulele
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ekuqhubekeni kwempi yele Israel lebutho lePalestine ele Hamas iziphathamandla zakwele Israel zithi sokutholakale ezinye njalo izidumbu ezimbalwa ezababulawayo ngomgqibelo okwenze ukuthi inani lasebefile abe-Israel lifike kunkulungwane eyodwa i-1000. Amabutho eHamas angena kwele Israel ngemkhumbi indizamchina lezinye indlela abazisebenzisayo benza isihluku babulala abantu bathumba abanye abambalwa abangazakaliyo ukuthi basiwa kuphi. Kodwa ibutho le-Israel lingene kwele Palestine esigabeni seGaza Strip adubula indawo eziningi kwafa amabutho eHamas amaningi. Kolunye njalo udaba oluphathelane lezwe lezemelika abatshutshisi kudaba lukamnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika bathi bona udaba lokuthi waveza imfihlo zelizwe athi uTrump amagqwetha akhe azama ukuthi icala lakhe lingathethwa ngenyanga kankwenkwezi ngomnyaka ozayo. Ubuhlaziya loludaba lwamacala kaTrump osixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Siyabona masikhangela ama debates ama candidates ama Republicans bonke nje ungathi bayesaba ukuthi bamhlasele uDonald Trump even isibona nje engumuntu olamacala amaningi ayethiswayo khona manje ubhekane lamacala enkantolo yaseGeorgia. Siyabona even lapha eWashington DC ngendaba kaJanuary 6 ngale eGeorgia wetheswa icala lokuzama ukutshontsha i-election. ENew York wetheswa ulamacala ayi-2, 1 elokubhadala uStormy Daniels elinye yilo leli eloku inflator ama prices ama properties akhe just ukuthi a defraud uhulumende lama company. So ama Republican ibase I think bona bonke lokho ongathi abantu abalandaba lakho balandela nje ipropaganda kaDonald Trump oyokuthi yena konke lokhu kwenziwa ngama Democrats ukwenzela ukuthi anga contest for we presidency sithi ngoba ama Democrats ayesaba ukuthi uzowina. Sizogcina sibona indaba yokuthi uTrump noma engazange ayejele kodwa uzowetheswa icala ngawo amacala akhe lawo ngoba maningi kakhulu and i-evidence iningi yokuthi izinto lezi wazenza.
Ngokubona kwakho amacala wona lawo awetheswayo umnumzana Trump engabangela na ukuthi egcine engakhethwanga umela ibandla lama-Republicans kukhetho luzayo?
Well, i-constitution yala United States ayivimbeli umuntu engingathi uthole elecala ubana a contest for i-president. So uTrump simzwile sithi even angaze agwetshwe afakwetshele tili uzo contesta for i-presidency. So ngezinye indlela kusho ukuthi ibase yakhe le emsupportayo ingaqhubeka imsupporta ngendlela enza ngakhona kuvimbela amanye ama-candidates azama ukuthi a-conteste against uTrump ukuthi bathole i-traction kulo mjaho lo owama-Republican. So ngokubona kwami I think bazomnominata ngoba i-majority yakhona ingathi ifuna yena kodwa angiboni ewina ku-general election ngoba ku-general election kulama moderate Republicans angavumelani lazo lakho okwenziwa nguTrump, kulama independents angavumelani lakho okwenziwa nguTrump, kulabo mama abazondileyo kakhulu ngendaba ye Roe v. Wade yokuthathelwa amalungelo abo awukuthi bayenze abortion uma befuna ukwenza abortion. So ye angayiwini iprimary yama-Republican, kodwa ekugcineni angiboni iwina ukhetho lokubusa again la e-America.
Hello-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.